ngathi njengivele nisomncane ngaphaka kulewana ifinkwa ilofa i-one yusa i-one yusa besithi kuba yi-15 yusa to met wayiqhenga ifinkwa ubanike i-one yusa no change ubanike i-20 rand kwamanye amagrosa uyo change uyakubona ukuletho khonakhona kuyahlupha akuqedakeakuyathuma umntwana esibele i-one yusa kube yisinkwa kuthiwa hayi bayalili i-one yusa bathenga lithenga ifake enye imali ngoba kuyi-20 sokufuneka i-50 cent ngoba ku-50 rand ngoba ku-5 rand man ngoba ku-20 rand uyakwazi bathanga kule change laphana ihambe yonke irate yemali yakithi ikakhulu i-dollar to rand.
Manje bayenzani abanini bezitolo nxa sokumele benike abantu itshintshi leyi?
Bayakhuluma emunye esetsho ukuthi itshintshi yerandi kumbe itshintshi yeyusa kanginayo ngingakunika ama-bond omunye besulane uphume kuphele esibili ungathenganga uphumele imali yakho yona le antsho ukuthi kuphilisa nzima ungagcina uphenduka uswele itshintshi ngenxa yokuthi uthengi uyakunika ibhondi bhondi leyo wona ukubona ukuthi okulandelayo okufunayo kukule siyayo isitolo esifuna sibe mmane kathethi ukuthi kuyakunika i-change kwaleli thi uyakuthenga laphana kayikho ibhondi kawulifuni ekuyicwadi yangena uphume efikile ungathenga nalo.
Kodwa yona imali isitholakala yini emabhanga?
Iqiniso indwendwe zihlangeleka zingcono ngenxa yokuthi sebathi thuthu asithi babe sithi siyakunika engaka ngelanga kumva ngaleso sikhathi bebe nje sivela kancane kumbe usokuza kwenza ukuthi kusasa ungavukeli nxa ubungenanto emqoka engaphezulu kodwa uyazifaka zafilile indwendwe zikhona lanxa zingabinkulu obuyama okunye futhi indwendwe zingaba khona ukuthi esihlalisini sikhathi kuthole zingasekho kukanti abantu bahle baxolise ukuthi awuthathe sakusela mali bahle bahamba abantu.
Nxa sesiqathanisa le ntengo yempahla ye kungabe lakho sokulobubelo yini ngoba siyasiza uhulumende sithi ye intengo isingcono
kuyangihlula khonapho sifika ukuthi angikwazi ukuthi sekungcono ngayiphi imali uyabona ukuthi akulakungcono ntombi yami nxa wena ule sitolo sakho kuwukuthi isitolo sakho ufuna ukuthi uzuze amadola kumbe amarandi kushile i-customer ethethe ibhondi uzathola ukuthi umuntu lwana uzakuxotsha ngendlela ephansi ngebhondi kube yimali eminingi kakhulu kanti phezu kwalokho nantokwe kusukho sekungcono senzeni kuthi sesafakisile yini kwabanini bezitolo kodwa nxa usufinda kakhulu gomela kulokhonabe sekungani bona sebesithi hayi ungumuntu ofuna ukudiliza uhulumende okhuluma ngenxa ibe nguhulumende iqiniso yokuthi ebantu indlela inkinga kithi kusesile kunzima kazana ngabathi bevumela ukuthi imali zenzini sizisebenzise bavumela lokuthi kube lezincane zakhona amathenji ungeke ngathi kuthi sekungcono fike ngokungabuya le mali engaka and sokwazi ukuthi aloba kutheni ngakutheni ngoba la mathenji kahlophi antiwabona